So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazipu 8 lwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesi lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandele ezokholo kodwa sebengena kwezombusazwe.
Njalo iconstitution yeZimbabwe ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED akusibamba umlomo wangaphansi.
Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimota ukuthi baqaphele oguluva abagqekeza imota kumbe bezithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza.
Sikhangele njalo lesikhathi siyakiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babefuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi ke bele mali ke ezikhwameni.
Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakobulawayo lele Folosi usuyingozi ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi.
Emaceleni kuhumgwaqo kugcwele izihlahla, kulomuntu angathi uyavika uhle athane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenale ndawo.
Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesi lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena ezombusazwe. Inkulungwane zamapostoli eziphansi kombuthano webapostoli for ED zibuthene ngeviki edluleyo kobulawayo zihlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa obesiya ekolijini leLupane. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi okwenziwa ngamapostoli la kutshengisa ukuthi sebekhonza umuntu hatshi umlimo.
Uyamangalisa mahlabezulu esiza kubona lonyaka. Kambe kuyimhlolo na ukuthi abantu sebekhonza umuntu kazana lomuntu nje ngaphandle kukaThixo uNkulunkulu. Kambe abantu sebengenwe yini njengoba iZimbabwe ngiyigila abantu abafundileyo, njalo iconstitution yeZimbabwe ile ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED kusibamba umlomo wangaphansi. Kanti u-ED kutshona angithi ukuthi Emmerson Lambudzo Mnangagwa bona sebesithi kutsho ukuthi economical development. Phela u-ED kungaba economic disaster. UNkulunkulu uthi lingadlali ngegama lami ngoba nguNkulunkulu wempi. Siyama namhlanje ukuthi bonaba abapostori abangathumeli abatwababo ezibhedlela bayafa ngepolio. Abapostori abaningi abahambisa abantwana ezikolo, abanye bathatha insane. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi uhulumende ecimeze uma besenza izinto ezimbi. Kambe sesikhonza usathani na eZimbabwe mathupha? Ngoba siyamangala thina abe sisi esikhonza njalo kwesaba uNkulunkulu. Lokhu sibona ngani ngamadlwane, njalo uNkulunkulu uzabajezisa bonke abantu abadlala ngegama lakhe bezenza abamkhonzayo bona besenzela ukuthi babe lenotho njalo baqila abantu. Sibona ngani inhlamba ethethisa uZulu ngoba bathi ED Economic for Development but baphinde bafake uikhanda lepicture kababa uMnangagwa uPresident weZimbabwe. Hambe ababoni ukuthi bacatsha ngomunwe ukuthi abantu laba ngabaka ED emasoni munedambu zoMnangagwa hachi uThixo. Angazi mahlabe Zulu kukini thina sesitshela ingqobe amachurchi ama traditional churches esingama conventional churches ukuthi awabambane basunduze izinto zika Satan ngoba sekubuyela emuva khona lesa sibona khona oNebukadnezar bebandi bebaza izithombe kuthi abantu bazikhonze namhla siyakhona apho omunye wakwenzayo lokhu ngesikhathi se World War 2 nguHitler wayesenza izigaba zama teacher ethi for Hitler amanesi ethi ethi for Hitler asakwazi ukuthi sesikhonza abantu mbe sesikhonza uNkulunkulu dali ikho ke kukini mahlabe Zulu ukuthi libambane lingayekela hayi sizagcina sesikhonza uSathani mathupha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke umnumzana Felix Magalela amafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimoto ukuthi beqaphele oguluva abagqekeza imoto kumbe bazithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza. Embikweni owethulwe izolo ntambama isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi unikeze umzekeliso ngokwehlakale abachayeli ebulawayo leHarare lapho abanye abagoqela umnini wethekisi abachaywayo kwathi abanye bathathelwa impahla kumbe imoda ngokwazo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu ukansila ka Ward 8 kobulawayo.
Siyabona umbiko wamapolisa ekhuthaza uZulu ukuthi bananzelele izimoto lamasela abanye bayacela ukuthwalwa befuna i-lift kodwa ke phambili bese sibayizigabe ngabathathela abantu izimoto. Amapolisa aqwayisa kwinto enhle kakhulu enithemba ukuthi uZulu wonke weZimbabwe uza kulandela ngoba ngalesi sikhathi sisiya ku-festive season ke ubugebengu bandile abantu bedinga izimali ngendlela engekhomthethweni.
Kuyini abantu okunye abangakwenza uma betshiya imota zabo emgwaqweni ukwenzela ukuthi bengene ezitolo?
Okumele abantu sikwenze njengabachayeli ukuthi nxa utshiya imota usungene edolobheni nanzelele ukuthi uchiye sibili ufakele izihluthulelo yakhiwa imota yakho ungachiya amawindi evulekile. Okwesibili njalo ungachiyi impahla eqakathekileyo impahla enjengamafoni ama-laptop kumbe imali singahambi siyithwele njalo singayichiye ezimoteni. Kumele sichiye emoteni okungela lutho ngoba amasela la ananzelela ukuthi lapha kule mali lapha kule laptop lapha kule phone bese besala bebulala imota ke begqekeza. Ikanti njalo okunye okumele sikunanzelele singabantu ukuthi akumelanga uthwale abantu abaziyo ngemota ngoba uzathwala lezigebenga. Kuqakathekile sibili kumqoka ukuthi nxa uzathwala umuntu uthwala umuntu omaziyo ukuthi ungubani lalapha aya khona hashi nje ukuthi busisithi mana nithole imali funa ukuthenga amafutha kumbe kuphathela abantwana isinkombe lokhu lalokhuyana sokuthwala umuntu ongamaziyo. Ekugcineni uzagcina ungafikanga ngekhaya kumbe uzafika ungasela mota usuhamba ngenyawo. Umuntu ofuna ukugada kahambe egada lezi mota ezimiselwe ukuthwala abantu njengoba sokuvuliwe kambe amakhombe sekuyile emgwaqweni lama-taxi esekhona lamabhasi ekhona njalo ke kuyacaca ukuthi ke sokumele sinanzelele ngalesi sikhathi ke se-festive season ukuthi ke amasela lezikliwi lezigange ke kubhahile.
Sona izehlakalo zokugqekezwa besezandile edolobheni lakobulawayo umumo sunjani kathesi besibona abantu begqekezelwa ezitolo kumbe bethathelwa imali libalele abanye bengenelwa ezindlini?
Umumo awushintshanga ubugebengu bukhona
ngoba singananzelela ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, abantu bayalamba kwela msebenzi, akulalokhu lalokhu yana. Yikho-ke izigebengaka ziba ziningi-ke ezithathela abantu-ke amafoni, ezivula izimota zitshontshe, ezitshontsha lezi mota, ziphinde njalo-ke kube izigebenga ezithathela abantu imota-ke ziyenze nje ukliwe bonke bona lobo bukhona. Into ezenzakalayo-ke ezikhona kakhulu-ke elizweni sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babe funa ukuthi bafike ngaleso sikhathi-ke bele mali-ke ezikhwameni. Suku zonke-ke kuyaphuma kumaphephandaba sababona emadolobheni abantu sebegijimisa amasela, esebaleka le mota kumbe setshontshile emoteni, esebaleka lalokho akutshontshileyo. Kuthi-ke sikhuthaza-ke uzulu-ke njengalokho sokwenziwa ngamapholisi ukuthi sinanzelele-ke ngalesi sikhathi-ke kwisikhathi esinzima liyo, ngoba hhayi ubusela lobugebenga lobo bubhahile.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukhansila wakwaBulawayo, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakoBulawayo lelefolosi usuyingozi, ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi. Intatheli zindaba eStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomela isigaba seWange East edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Dube owebandla le-CCC ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngikhuluma kunje nje isimo esikiwo yikuthi usungakwanisa ili special nxa usufike Victoria Falls sanda kuchapha eMasuwe kule goji elivulekayo ngakulo olumkhulu umgwaqo, ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya lumgwaqo lo usungahamba uqamuke phakathi.
Manje Dube, umthwalo wokulungisa lumgwaqo ngokabani?
Ukutshengisa ukwehluleka okahulumende okwesikhathi eside, ngoba lumgwaqo ovala ukuthi awukhangelwanga yikhansili yase-Victoria Falls. Ilikhansili yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi usebenze, but imali kumele ivele kuzinara oluyilwe oluhlangothi olukahulumente olukhangelane lemgwaqo.
Njengeyinye yenkokheli zalesi sigaba, selenzeni lina ngodubo lolo likhangelane lalo?
Ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba, lo muntu ohlala kuleyi lindawo, sithathile lijumo lokuthi sikhulumisane lo minister onge okhangelelele limgwaqo, sakhulumisana laba ku province, sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangelele ukuthi hayi akukhangelisiswe ngelihlo elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lomgwaqo ulungiswe, ngoba izulu lalo ivele seliqalisa, kungaba yidisaster enkulu kakhulu. So silethemba ukuthi lomgwaqo lowo ngeviki nalezi kusiya phambili bazabo buya bazama ukuthi bavale lelikoji ngokuphangisa. Njalo le mali ebikutshwa yizinara ebiyo ebilungisa ama-drainage system phakathi kwedolobha le-Victoria Falls, sikhangele kabanzi ukuthi leyi limali akuphange ikhutshwe, ngoba indawo yase-Victoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo. So kumele kukhangelesiswe ukuthi leyo mali ebiswa yi-Victoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwena lindawo, ngoba umgwaqo ovele wona osuka kwaBulawayo usiza lapho yiwo oletha ama-tourist, njalo uyasebenza kakhulu, usetshenziswa ngamatraki abathwala ezembiwayo phansi, ezinye zivelela ngeZambia, ezinye nge-DRC, ezinye ngaphilangaphi basebenzisa yena lo ulumgwaqo. So uyumgwaqo obhizi.
Lesizathu yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyo wona?
Yebo, bangafaka ama-reasons okuthi the traffic volume is low, but kulanto enjalo lo olumgwaqo uyasebenza ngamahlayana, njalo usuyingozi enkulu kakhulu. Ngapha kuloku ngozi yokugebheka komgwaqo, emaceleni kuhomgwaqo kugcwele izihlahla, ulumuntu angathi ukuthi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenalindawo. Yikho siyaxwayisa, siyagcizelela ukuthi lo olumgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya, njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo olumgwaqo. ngendlela osiyo yona amalanga efiyelandelana andisangunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka ngeVictoria Falls esiya kuBulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku njalo kuzabanzima ukuthi abachayelayo la amabhasi babone amagodi so okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilokhu silahlekelwa ngabantu
ngaxwayisani wena Dube mayelana lodubo lonolulomgwaqo
kuyisixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla sizabe sizama kasikulala amahofisi wonke akhona okumele asebenzele indaba sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla
lo ke ngumnumzana Godfrey Dube omela isigaba sewange East edale lephalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 engapha kwelemelika eNew York State. Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School lapho afundisa khona. U-Edith Mubondi ubikwa waloba esola amanye amatitshala awaqamba ngamagama esithi balwisana labantu abalwela ilungelo labo lokuthi bathole iholo eleneleyo. Umbondi obesemthethwandaba izolo wetheswa icala lokwephula umthetho wezeposo owe Post and Telecommunications Act othi kulicala ukuthumela umlayezo ongasoqiniso kumbe obangela ukuthi abantu bengahlaliseki kuhle. Lelicala liyaqhubekela phambili lithethwa umbondi emelwe ngumnumzana Gift Mdisi owenhlanganiso we Lawyers for Human Rights. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende elebonus lizabhadalwa ngamadola emelika kodwa ngenyanga ezimbili. Leli phephandaba lithi lokhu kuphume emhlanganweni wezisebenzi zikahulumende lomqatshi owenzwe izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uluhlu lwabavoti iVoters Roll ithengiswa ngamadola emelika angamakhulu amabili US$200 oluthunyelwa ngendlela zakulezi insuku ezobulembu be-intanethi kodwa nxa umuntu efuna uluhlu lolu olusephepheni lubiza amadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili awemelika US inkulungwane ezingamakhulu amabili ayi US$187,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani basaka labahle sengilinde ngalinda abantu news akele ngithumele news kanti Donkoma akele ngithumezele news ikakhuleze kuseni bakithi yacela
livuka njani Studio 7 livuka njani basaka zibonke abahle abasethulela indaba ezimqotho njengokuba ngiyalibingelela lonke basakazi mina ngingu Daniel Nqumalo welupani khona lelibhaka ngibingelela ke lapha na badala ugogo mashabalala laphana ngibingelele St Paul kodube komalume ngibingelele kakhulukazi uAlois Ncube khona lapho elubhaka usobhuku welunga village ngibingelele uSmart Ndlovu baba uSmart khona ngapho eJanjanja village ngibingelele uCounselor wami baba uGabadela isithili njani baba uGabadela khona ngapho laloba abantu beza anu bemhlukumeza bemkhahlameza besithi kangena emahofisini kodwa kunjani kodwa sitshintsheni sizwe sakomthwakazi sitshintsheni sifakeni umfana weyelo asifakeni uchamisa siguquleni izenzo abantu bengabi belokhu bembathe ingubo eyodwa alike litshintshe emathebheleleni liyahlupheka kobulawayo kugcwele idoti kungcolile kuyanuka amaswirich agcwele etown kodwa lithi liyadevelopment akudevelopment anibantu lingarotshwa ngesikhathi esincane asivote nisikondile ikakhulu dinabatha ikakhulu dinabatha enelidubekileyo abadala sebehlezi emizini yabo sebe right balenkomo balemizi yikho babe lokho bevote lizami kodwa line elibatha liyahlupheka
sanibonani sanibonani bafowethu studio 7 nonke mfoka kande nawe sakhulisa kanonke basakazi bethu abahle siyambonga mfoka kande ngithi nami angiphosithe esivivaneni ngithe bakithi buhlungu lento eyenziwa namalunga ezanupf noma nomnankako wabo lento abazama ukuthi beqeda abantu belimaza abantu ngenxa yokuthi yokhetho befuna ukhetho olungakhululekanga kungenxa yokuthi ukhetho olungakhululeka bazodliwa ukubonisa khona ukuthi abathandwa mase uthandwa ngenkani phethe isibhamu ukuthi intombi ikuthande lokho kulihlazo kakhulu uma umuntu omdala ongawumnankakho nabogawule nabochuma bekhohle ukuthi nabo bazofa noma yinini konke lokho abanakho ochuma nabogawule igazi labantu baphila igazi labantu inotho yegazi bafethu iyaphela ngicela mfoka kande uyidlale le message ngoba sibuhlungu kakhulu thina ngokulinyazela abazali bethu bengenzanga lutho kungenxa yokuthi why bemarketa befuna ukushintsha izinto ukuthi ikhampeni nje babonakala bekhampena noma begqoke siphi isikipa sepolitics okufanele manje bebulawa so lokho akukho right ila madoda lawa anenhliziyo ezimbi nabo bazofa noma yinini nabo bazofa anginandaba mina RMP i-CCC kodwa phela nabo bangabantu labo bantu labo elibabophayo liqeda ningaba lingabanikeza imvumo ukuthi bezobona ihlobo zabo elungasabi
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani ngokuzithoba nangokuphila okukhona le ngihlonipho hayi ndaminza ke ngithi fahla kancane izano ibengakhala ilokuze i-CCC ikhale leyani into ayiqalisanga ngo 2000 izano isasempini yahamba yaye China that is a Chinese strategy ithi mice ya i-Chinese strategy ka isungusang kuthiwa isungusang wathi yena kill one in front of people then abantu baza kwethuka bulalo oyi one phambi kwabantu abantu baza kwethuka so la kuzaphu babesenza kanjalo kodwa ke izapha izanga ayithuswa into leyana baze bafaka le ground izapha izanga ayithuswa into leyana kwaze kwafika isikhathi sokuthi izapho ayitholi isupport from ilokuze ni Africa so that's how they decided ukuthi hayi kuzalo kuhlala kuphela abantu kungcono sinjani siyenze si-relieve ukufa kwabantu ngoba laba abantu babulana so that's how izapho yadecide ngakhona ukuthi hayi kungcono sizaphe ukufa kwabantu ngoba izanu kayila ma-supporters izanu iyaqhwaga ngokubulala so nani TPPC lizaba ngama-crying babies ilanga lize litshone so lakhala from lisa i-MDC ngaphansi katswangirai namanje loko likhala ngento eyi-one what I'm talking about ukuthi I'm not against you but be vigilant nanzelelani ukuthi lapha kulisa ngapi so mina-ke nami ngikubonile ngisekhaya ngifikile ngisekhaya ngihlalile 2 weeks ngayibona indaba yakhona ukuthi lapha kodwa because I confronted some of them I told them straight ukuthi ayinto and abezanu ayisebenzi so bebefuna ukuyisebenza ine-funeral ngayisayikhansela so that's it thina into engcono ileyo thina singamamakade bebona we know what is happening izanu iyabulala phambi kwabantu but if we are cowards lizahamba ligcina linjengabantu bemadobhu abagcine bevotela izanu ngobugwala kanti bona bayakwazi ukuthi vele kuqalisanga izolo kudala kwaqalisa thank you very much
salibonani basakazi nibalaleli be-studio 7 ngufeliqinisa lo wasejabhiwa ekana elubhani balaleli be-studio 7 ke ngibuze kade kubo kagawule nalo uchuma kade kubo awekho yini amathuna ekuground abazange baze bayibona yini kuground ngani ngoba bamela izanu ongathi izanu kubo akuzange kwaba khona amathuna ekuground yazi ukuthi ngoba uchuma nalo ugawula benza kanje uyazi lokho kwakwenziwa nguJonathan Moyo bazokuthola kuzanu izanu enqoleni bazokuthola uJonathan Moyo wabopha eminye imithetho uThema sekaphumile lapho ukuphatha leyo mthetho wayebophile uJonathan Moyo yagcina seyibopha yena kwamanje naleyo mthetho manje eyayifoywe nguye uJonathan Moyo ngoba kwakuyiminutes of information uJonathan Moyo wabopha imithetho yenza imithetho ezima leyo imithetho yokuthi khona ukuthi yagcina ibopha yena kwamanje ngibuza ukuthi nalabo ogawulela bonalobutho oluntuzana othuma labo kubo ngempela ukusho ukuthi igoground yangena kanjani amathuna noma bedlula kubo makhelwana noma behamba nje etradini akukho la ukuthi igoground bebe nemformation yokuthi igoground yayishupha kanjani yabulala kanjani abantu ende namanje vie isabulala nakho ematopo abantu bacishe bafa abantu bebeshaywa bebulawa ukusho ukuthi mase kuyo kuma elections phela sokuzoba wese mase kuzoya kuma lentuzana kuma presidential lentuzana election kuzoba wese ngalokho esikubonile lapha ematopo ukusho ukuthi ematopo bekwenziwa i highlight mangabe ukuthi ugawulo nochuma mpela bayancenga ingqondo yabo le abanayo ukuthi bayilahle mpela bezame ukuthi beke benze adjust ngalokho okwenziwa ngalokho abakukhuluma nalokho okwenziwa izana ngicela iaudio yami ihambe leyo yofika kuchuma ngiyacela ukuthi badla like lidlulise iyefika kuyochuma nalo ugawule abezalo laba ngathi ku ground azange yangena kubo
salibonani bantu bakithi salibonani basakaza umbono wabantu esikhathe esiningi abanye ungathi ababonisisi kahle akula party enkulu amaphathi wonke alengana ngoba wonke angamaphathi ma usithi wena asivotele iphathi enkulu ulandela ukuthi wena leyani party isponsor abelungu siphathi enkulu kanti futhi awunanzelela ukuthi ama sponsor lana yiwa yenza lihlupheke ngoba ma eselithethe ilizwe umuntu lo uzothatha wonke ama resources esebhadala labo bantu okunjengakhonokho okwenziwa yi-CCC ukuthi khona iyasponsor abantu abasponsor abelungu kuyazwakala even bona abelungu khona ngale siyabeza ukuthi khona bayimele i-CCC ngoba banalo ihwahwa abalifuna kiyo mbese mphendula la madoda athi wona imthwakazi Republic Party abantu bayoka bakwazi ukuthi bazovotela bani hhayi bayakwazi bazovotela amakhansila avela ku-MRP bevotele ama-MP avela ku-MRP ukuze besebenzele abantu basemathebeleleni le Midlands ubaba uChirodza naye ngizokhuluma ngendlela ayichilo lami ngizimele baba Chirodza lokho akukhulunywa ngubaba uChilumba yikho okwenzakalayo yikho esiphila phakathi kwakho emathebeleleni sihlangana lezinhlungu ezizima endabeni zempilo lama-resources lemisebenzi into ayikhulumayo iliqiniso labantu abasebenza kulezo ndawo kabafundanga abanye bavalele izigero phakathi kwemizimba yabantu ngenxa yokuthi bafevwa banikwa amaphepha okupasa bengapasanga abantu basemashonaleni ngakho-ke kwenzakala babathirota lanxadu ngakwazi siyabonga babathirota bengithi lami ngazise ngibonge msakazi ithuba lokuthi lami fake yamlimisesinyabo
labo ke bekungamalaleli bethu abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Ekwezemelika lamuhla lilanga lokhetho lwama-midterm elections olokukhetha amalunga edale le-the house wonke lamasenetha alikhulu. Kubikwa kulokuphikisana ngendlela okuqutshwa ngayo lolu khetho kwezinye izigaba zelizwe okungabangela ukuthi impumela yakhona ithathe amaviki ingakaziswa. Ukuhlaziya lolu daba kesizwe uGainer Gumede Saidi ekhuluma lomnumzana Raphael Mthombeni.
Ngapha eTexas khaya sibili ukuthi abantu bayaphuma bazaphuma sibili ngobuningi babo ukuthi bayevota kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho lukagavena ugavena lo apelo lalo ozama ukungena ku-orola so-ke kukhanya bazaphuma sibili ngoba kulo mncintiswano ophezulu kakhulu khona lapho kuma-elections kagavena yena lo we-Texas
kungani kathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama midterms kuyini kukhangelelweyo ngamabandla omabili
ye kungaba lezinto ezithile ezenza ukuthi abantu kube lokulwisana lokhu kakhulu umthetho lo i-weight the versus Roe yiwo okhanya ngathi uyaqumba qumba abantu ukuthi baye ekhethweni ngoba wabuya ngekhathi kungathi ukhetho solusondela amanye ama states anjenge Texas kwahle kwakunywa khona bukhona ukuthi lowana umthetho kawusasizi lutho kawusasebenzi okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqikilana kuka former president uDonald Trump lo president okhona uBiden ukuwala wokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaliphumelelanga kuhle ngo-2020 yikho okunye okufuqa abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo